eNdebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 4 Mbimbitho 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
So siyabona ukuthi uki amenda ka test ingafiki kumbe 10 years iku existence. Ikulwisana ngama aspirations kumbe imbono lesifiso zabantu abanengi abakhona ka test elizweni.
Inhlanganiso ezizimeleyo phansi komanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition zithi uhulumende kumele achiyane lokuguqula isisekelo sombuso.
Nayo indaba yesweli naleyi izaba khona okwamaviyo amabili amathathu. Okwenzakala kakhulu yikuthi lolo uhlelo sebebuye lalo luzancedisa ukwenza i-corruption futhi.
Ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi selibeke eceleni izigidi ezilikhulu lamashumi amabili zamadola eMelika, US$120 million yokuthenga amafutha ezimota. Umongameli Emerson Mnangagwa usethule isinqumo sokumisa abaphantitambo bakahulumende bakhe ukwethekelela amazwe aphetsheya njengendlela yokwenqabela ukuthelelwa igciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo phansi komanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition zithi uhulumende kumele achiyane lokuguqula isisekelo sombuso ngoba lokhu kuyaphambana lezifiso zabantu abasivotelayo ngomnyaka 2013. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenyanga kaZibandlela uhulumende weZimbabwe usungule ukuhlaziya kwemithetho ejonge ukuguqula isisekelo sombuso ebalisela ukungezwa kweminyaka yabahluleli be-High Court. Iningi lalokho okugquzelwa ngabe-ZANU-PF ukuguqula kwesisekelo sombuso abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi kakulani lendubo ezibhekane lozulu weZimbabwe. Ekhuluma lentathela izindaba emhlanganweni owenzelwe eHarare namhlanje, isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uveze ukuba bazama ngazo zonke indlela ukuvimba uhulumende ukuthi angaguquli isisekelo sombuso.
Ziningi izinto esizisolayo lapha thina njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition. Singakhangela ukuthi kumnyaka ka-2013 i-constitution leyi ivotelwa. Yavotelwa ngabantu ababedlula 94% abasekela owesekelo selizwe ukuthi hayi babefisela bona ukuze i-constitution leyi ibe khona. So siyabona ukuthi uki amenda ka-test ingafiki kumbe 10 years iku existence. Ikulwisana ngama aspirations kumbe imbono lesifiso zabantu abanengi abakhona kathesi elizweni.
Ukhumalo uqhubeke sithi uhulumende kumele azihluphe ngendubo ezihlangana lozulu kulo kuguqula isisekelo sombuso welizwe.
Njalo siyabona ukuthi sile nkinga eziningi ezilazo kathesi, siyabona i-economy yethu kayimanga kakuhle. So thina sasifisela ukuze uhulumende abuye nama initiatives alungisa i-economy ukuze i service delivery improve abantu babe lempila kahle engcono. Kodwa lokho esikubona ku constitution lay gakulani le ndaba ye development.
Lokho kusekelwe unobhala obona ngendaba zesisekelo sombuso kubandla le MDC umnumzana kucacaphulu yena othi isisekelo savotelwa ngabantu kungakho kawumelanga siguqulwe.
Ngesikhathi sekopa kubhalwa i constitution bathi sebediniwe ngendaba yokuthi kuhlala kukhethwa ama vice president amabili kwesinye isikhathi abe mathathu, kube kuluye ukuthi i-vice president kumele avele ngaphi, omunye kumele avele ngaphi, omunye labo efake obhuru bakhe, omunye labo efake obhuru bakhe. Abantu bathi ngcono sitshintshe isisekelo sombuso lesi, nxa sesibhala isisekelo sombuso esitsha. Kasithi thina, nxa upresident angatsho ukuthi efuna ukuthi akhonteste kwi-election, kumele ahle atsho ukuthi abantu afuna ukuthi angene labo kukhetho ngobani. Asithi uphulu ufuna ukungena kukhetho. Kumele athi atsho ukuthi ngizangena lo Dube ngingene nomoyo. kube ngabantu abakhetha lonke lobathathu.
Kodwa omela abatsha kubandla leZANU-PF uNumzana Mnashe Mthuthwa uthi njengebandla bafuna ukuguqula isekelo sombuso ukuze balungisise lokho owaphambaniseka lapho silotshwa ngo-2013.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi iconstitution le ibe amended. Sitsho njalo ngoba sikhangela ukuthi ukuba khona kwayo iconstitution le kwaba yikuba khona ngemva kokukhwabanisa lezivumelwane ezabantu esingathi khona thina ngesilungu it's a compromised document eyaphuma through a compromise of amaparties ayekhona khonapho. So kulezinto eziningi okumele zitshintshwatshintshwe zilungisiswe ukuthi zihambelane lezifiso zabantu. Into esihlanganisela ukuvotela uvice president, iqinise abantu bafuna ukuvotela umuntu oyedwa kuphelele khonapho. Kuhlanganisela futhi into esihambelana lokuthi ama-judges lawo kumele ama-ages abo ayengezelela afike ku-75 ukwenzela ukuthi umuntu phela elethe i-wisdom yakhe yona leyo akhonting esilayo.
Okunye okuzaguqula ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abe namandla okukhetha abantu abayisikhombisa ukungena kudale lakhe labaphatha intambo abangasiwo malunga edayela ephalamende. Linguquko itsho ukuba uhulumende uzaboleka imali engazange ayecela imvumo edayela ephalamende okuzakwenza ilizwe libulawe izikwelede elingazaziyo ukuthi zavela ngaphi. Idinga njalo ukuthi abesifazane abalithumi lasithupha baqhubeke bebekwa izikhundla edaleni lephalamende phansi kwe-proportional representation. Idinga njalo ukuba abesifazane abalithumi lasithupha baqhubeke bebekelwa izikhundla edaleni lephalamende phansi kwe-proportional representation. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lithi selibeke eceleni izigidi ezilikhulu lamashumi amabili zamadola eMelika, i-US$120 million, eyokuthenga amafutha epetulo ledizili kuyona le inyanga. Yimbikweni ewethule lamhlanje i-RBZ ithi izaveza viki zonke indlela amafutha la athengiselwa ngayo amankampani elizweni kanye lokuthi athengiswa malini ngedola leZimbabwe ukwenzela ukuvimba ukuthi aye emkambo wensitha kumalanga ambalwa edluleyo. Ugatsha lukahulumende lubona ngezamandla omlilo oleZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA luthi amankampani amakhulu awamafutha asengazithikhethela indawo zokuwathengisa ngemali yakwamanye amazwe ngemva kokuzithengela lawo mafutha phandle kwelizwe. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Edwin Ndlovu usomabhizimusi emsebenzini kwezimota ezithwala abantu.
Lokho abakwenzayo kufana lomuntu olebhrugwe eselilidala elidubuke emadolweni lapho afake isigamba, lidubuke ngemuva ekuzihlale lapho afake isigamba. Labelokhu lidubuka lagcina liyizigamba, ikanti solushini kuyabe kuyikuthenga lenye ibhulokhu. Imizamo le siyibone ngazathi kayincedisi nje, imizamo okungancedisa lamuhla kusasa kuvuke kungasebenzi. Ibe nakho ngesikhathi esedlulileyo kwabogono, obhakhosi lani lani inhlelo ayizenza. Kodwa zange zincedise kulong term ukuthi abantu benelise ukuthi baphile kuhle. Layo indaba yefuelo naleyi izaba khona okwamaviyo amabili amathathu. Okwenzakala kakhulu yikuthi lolo uhlelo sebebuye lalo luzancedisa ukwenza i-corruption futhi. Bazadalisa ukuyitshontsha leyo fuelo, bazadalisa ukuyadwiza naleyi facility. So sibone ngazathi akusonto nje ezanceda kakhulu elizweni, yinto nje i-stop gap measure neyihlakeleyo. Okudingakalayo nje kuguqula nje uhulumende kubonakale ukuthi kungena umuntu ozenelisa ukwenza intando kaZulu, ozenelisa ukuthi ayiphakamise i-economy. Lokhu abakwenzayo hayi kufaka nje izigamba ebrugweni elivele selidabukile selilidala, akuncedi ngalutho.
Kodwa ibhanga le-RBZ lithi lona lizaveza amaviki wonke ukuthi amafutha la athengiswe njani, asetshenziswa njani ukwenzela ukuthi engayi emkambo omnyama. Lokhu akusoze kwenqabele yini inkohlakalo?
I-rhetoric leyo nje kukhuluma ababekwenza. Sibabona lo command agriculture bekukhulunywa ukuthi kuzavikeleka, kodwa sinanzelela ukuthi kulobusiyelo obenzakalayo kube betshontsha kunjalo besithi khona baye benanzelela bekhangela ngezinye ezi ukuthi kwenzakalayo. Lakho khona lokho vela kunqabeli ukuthi bevele bengamasela abatshontshi, and labona ababazabanja betshontshiwe kuyaba yi-cash and release, bababamba babekele. Akutshintshi lutho nje, aso bantu abatsha esingabathemba. iZANU-PF ke le-RBZ yabo siyazi kusukela kudala, lakho sobe le-command fuel, akusoze kutshintshe lutho.
Loge ngumnumzana Edwin Ndlovu somabhizimusi kwezemota zokuthwala abantu bekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 eWobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Izizalwane zeZimbabwe ziveza imibono ehlukeneyo mayelana lezijeziso zomnotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla elibusayo elezano PF. Abantu abaningi bathi imbangela yezijeziso lezi ngumkhuba omubi wenkohlakalo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ilunga lebandla elibusayo lezano PF eMathebeleland North elibona ngezemfundo uSenator Believe Gawule uthi ilizwe kumele liphume lenhlelo ezizamelana lezijeziso zomnotho.
Izijeziso zomnotho lezi mina ngibona ngani vele okwakathesi into nje esingatshona sichitha isikhathi ngayo sikhala senza okwakhona thina njengesizwe seZimbabwe kumele sisebenzeni njengehulumende weZimbabwe kumele kusetshenzwe. Kube le ndlela zokuthi sibe le ndlela yokuthi counter ama sanctions ikakhulu ngoba i government imele iformulate indlela zoku counter ama sanctions siqhubekele phambili akukhona amazwe akapi aphile phakathi kwama sanctions aphumelela hapa.
USenator Gawule ungezelele ethi loba nje bekhona ababhekane lezijeziso zomnotho ezweni iningi labo baduba ngokuphatheka kumisebenzi yenkohlakalo.
Okwakuqala vele okuqakathekile kakhulu okumqoka ikuthi silwise i-corruption. I-corruption yemele siyitshaye sibile okuzwayo siyilahlele phansi kumbe siyiphungule sibile ngendlela ebalulekile kakhulu siyitshaye sibile kakhulu i-corruption sisuka lapho ke senze inhlelo ezinye zasincedisa thina njengelizwe ukuthi siphumele phambili kube ihlelo lokusikhala kuphela ngama-sanctions ukusa kwamalanga hhatshi lokwala kungasibisele emuva kakhulu yabe sisehluleka nxa sisenza njalo asibeni le ndlela zokuthi nxa ama-sanctions enje asinike indlela zokuthi sisebenze lamanye amazwe afuna ukuthi esebenze lathi inhlelo zethu ziye phambili.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo esilwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uvumelane loGawule ethi imisebenzi yenkohlakalo yiyo eyaletha izijeziso zomnotho.
Ama-sanctions ndaqhubekele phambili inkokheli ezibusayo ngoba ama-sanctions akhona akubani kade angisho akibo zona inkokheli zenezi ezibusayo. So ama-sanctions lala effect kithi thina abantu phandle apho umphakathi ale effect kibo khona le at personal or individual level. Mina ngithi kaqhubeki because akula sizwa wathi singunje corruption eZimbabwe lapha yesibisele move aba corrupt yibo bona abafuna abangafuni ama sanctions abafakelwe ama sanctions ukuthi abalimit ukuthi bengahambi bebethini benze into zabo zama business. So ama sanctions hala effect kithi thin general public, they only have effect kibo khona ngale inkokheli oyizizo zenza ukuthi impilo yethu lapha thini benzima ngecorruption abayenzayo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Maluba Mhlaba laye ugcizelele imibono kaNdebele ethi izijeziso zize ngoba inkokheli izenzela umathanda kumisebenzi yenkohlakalo.
Into ekhona mina engayitsho ngokubona kwami ukuthi kuswelakala imbeko. Ama-sanctions bangawa khuluma ngawo batha khona bathi ngama targeted sanctions ama individuals njalo lakho ekhozelwa ukuthi abala discipline kuleka i discipline ngoba i corruption igcwele iyabonakala isazakala ukuthi ubani wenza i corruption kodwa abantu bangkhona they are moving scot free. So la loba ngubani loba nozabe cabanga ukubona kuyona lula. So ama sanctions abangelwa ukuthi kasiziphathi abantu bangazilungisa. Umuntu owenza into engayisiyo ebulala isizwe akayejele regardless ukuthi ngubani. Maye lapha kuyakhethwa abantu, the ordinary people yiba balungiselwa amajele laba abaku hierarchy abaye emajele bona ngabomo so yiko kungathiwa kula sanctions but mina kangiboni ukuthi ngama sanctions ngana yikungabambi kuhle izinto elizwe
owayengukhomishiner wamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations uNavanathem Pillay utshele umhlangano wamagqwetha eZimbabwe Lawyer Society ukuba izijeso zomnotho lezi ziludubo ngokuthi azihlukuluzi abatheswayo kuphela kodwa labantu mahlayana. Inkokheli yeZANU-PF egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bahlanekelwa ngezijeso zomnotho ngamazwe athuthukileyo awe-European Union leMelika njalo zilakho ukuqhubekela phambili kusengezwa kumbe kukhitshwa abanye kuluhlu lolu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulive talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuphathelane lomkhuhlane owe-coronavirus osusabalele emazweni womhlaba. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uSenator Bernie Sanders unqobe ezigabeni ezintathu kukhetho lwama-primaries awebandla ele-Democratic Party olwenziwe izolo ezigabeni ezilishumelane oludume ngokuthi yi-Super Tuesday. Owake waba ngumsekeli kamongameli Mnumzana Joe Biden yena unqobe ezigabeni ezithoba munemunye ethola usekelo olwedlula olukaSanders. Kuthi ke umqondiso ohlangothi olubona ngenhlelo zezwekazi le-Africa enhlanganisweni yezempilakahle emhlabeni jikelele e-WHO uthi leli zwekazi selilungele ukuphatha ingozi yomkhuhlane we-coronavirus njengokuphatha elakwenza umkhuhlane owe-Ebola. Umphathintambo wezobudlelwano bele-Ethiopia lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Gedu Andageju wethe sayele Melika umlando wokuthi ungethembeki kweli kuthembisayo kunkulumo zokwakhiwa kwedamu emfuleni owe-Nile River ele Grand Ethiopian Renaissance Dam. Umongameli Emmerson Mnangagwa usephe isinqumo sokuba abamphathintambo bakahulumende akusamelanga bavakatshele amazwe aphetsheya kwezwekazi le-Afrika kuyindlela yokwenqabela ukubanjwa lokuthelelana igciwane le-coronavirus. Umnangagwa utshele idale le-Politburo ukuba laye kasoze asuke ezwekazi le-Afrika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esethule imbiko yokuba abavela kwamanye amazwe abasoze bavunyelwe ukungena elizweni nxa bengelancwadi eziveza ukuba abalagciwane le-coronavirus. Sokulabantu abazinkulungwane eziyisithupha asebebulewe ligciwane leli selokhu laqhamukayo esigabeni se-1 kwele-China. Sokulamazwe yambalwa alabantu abahlaselwe ligciwane leli. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomela iBinga North eDaleni lePhalamende engowebandla leMDC uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi inyathelo likaMnangagwa ngelokuvala abantu amehlo nje kuphela.
Ngokubona kwami lelinyathelo linyathelo elithethwe nje ukuthi uMnangagwa necabinet yakhe zame ukuthi etshengise ukuthi ebantwini hayi nami kukhona engikwenzayo ngemva kokusolwa kakhulu ngabantu ukuthi kayenzanga lutho. Ngoba ulutho okwakuqala okade lukhangelelwe lokuthi amanye amazwe seqalisile ukuthi hayi amaChina ezibuya zivelela eChina lapha kuleli lizwe kanye kasisabuyi. Yena akakwenzanga khona lokho. Ezibhedlela siyakwazi ukuthi izibhedlela zethu zivaliwe kathesi, izibhedlela kazila mithi, izibhedlela kazila zisebenzi, izibhedlela zethu kazila lutho. So ke njengelizwe phose eseli dependa ngenyanga lama profit abekufuza ukuthi ngasithethe amanyathelo adlula amanyathelo athethwa ngabanye amazwe. So ke mbonani layo njengendoda izama ukuthi izijonje ukuthi hayi okwakhathesi nami nako esengikwenzile ukuthi hayi asavakatshi. Ambona ukuthi khona ukuvakatsha kodwa kwama ministers yikho okungayenza ukuthi khona i-coronavirus ye-yande elizweni. bona ngani okuqhakathekile ukuvimbela ukuthi abantu abalomkhuhlane wona lo bengangeni kuleli lizwe eyinto engayenzwanga uhulumende. Njalo silo uhulumende esimabhe ukuthi kulo ministry health ozithiwe ngudokotela nengasodokotela. So yilo dubo lukhona uzama ukuvula nje amehlo abantu ucabangela ukuthi abantu kukhona akwenza yena ungenalo talente.
Kodwa ngokwenqabela iziphathamandla zikahulumende ukuthi ziye phandle kwezwekazi le-Afrika, asoze sibone na kulondoloza imali kade ikhalelwa ngabanye ukuthi iyachaphazwa ngehambo lezi.
Ngabe kuthiwa khona bayasitshengisa ukuthi e-Afrika lapha vele bajwayele ukuvakatsha kangaki compared to indlela abavakatsha ngayo ngaphandle kwe-Afrika. Lokho kade kuyasipha umbono sithi hayi lapha imali eningi bayisevile ukuthi ingasetshenziswa. Kodwa mhlawumbe unganazelela ukuthi vele lapho abajwayele ukuvakatshela nakukhona apha e-Afrika. So kayenzanga lutho, kuyafana lokuthi nje ngaphakathina kwe-Padoko ubususithi hayi sengifaka isifaya la kawutshiki lutho isayizi yabo ilokhu ifana. So ngokubona kwami ambona ukuthi kukhona sibisibile kuyabe kuseviwe ngalokhu akwenzileyo. Umuntu nje ozama ukuthi la kube relevant la ekhanye angani kukhona akwenzayo, abantu laba bethi hayi no upresident nanku akwenzileyo. Kodwa kahle kahle kabasitshengise ukuthi khona vele bajwayele ukuvakatsha kangaki phandle kwelithe phandle kwe-continent ye-Africa kanye lokuvakatsha abakwenza e-Africa. So mina mboni sibili ukuthi kusasa sesingavuka izibhedlela sezivuliwe ngenxa yokuthi bathe ama-ministers kasayi phandle kwe-Africa. Amboni ukuthi khona kukhona esingathi khona kuseviwe ngalokho abakwenzileyo.
Umnumzana Prince Dobiko Sibanda ngomela iBinga North edalela ePhalamende engowebandla le-MDC ubekhuluma lo Chris Gande we-Studio 7 ecingweni eseHarare. Abadabuka eZimbabwe abasebenza kwele Botswana, eSouth Africa lakwele Britain bathi kayisatholakali imisebenzi, bathi sebesehluleka lokuphandela imuli zabo ukudla ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Bathi abantu abadabuka emazweni la sebefuna yonke imisebenzi egoqela eyokufundisa izikolo leminye. Abanye bathi kunzima lokwenza imisebenzi yezandla ngoba abantu bokuza bakhangelelwa phansi emazweni la. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF labanye abantu abadabuka eZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe. UChuma usungula lolu daba.
Imisebenzi ingamiyahlupha sibili ngempela. Amazwe amaningi inkingi ngabe siyiqhuma nje eSouth Africa sebengene kuloko kuthiwa ngekuthiwa yi-recession. Kuthe ngisengibona umkhonoma mangakuhle and naw futhi ukhangele futhi loko osokube waswela okwe-coronavirus. Ama-manufacturing countries amaningi o-China balalabana sukumiwa kusetshenzwa. So vele imisebenzi izahlupha. So lapha sokudingakala sibili mthembo ukuthi ngabe uNkulunkulu uyangenela asibambele lowo mumo osuyenzakala lawo, then thina njengabantu lathi siyenze lathi uhlangothi lwethu ngokupheleleyo ngokubambana lokukhangela izinto sindawonye, hatshi okwepolitiki. Akuseyiso sikhathi sokupolitika lesi. Ungabona loku uzama ukupolitika ngento ezinje, so uyabe ungumthakathi awuthenalo mthakathi. So isikhathi sokuthi kona nxa ungezana uphi esikhipha lelo bhaji, nxa ungemdisi ikhipha lelo bhaji.
Sithathe ubaba uPaul Ndlovu.
Uyabona imisebenzi baba into ehluphayo. Uyabona mina ngilani e-South Africa, imisebenzi awuseko. Umsebenzi nje siyilokho okuzikhethela imisebenzi, njengoba nje abantu abanye ngabadayisa ezitaladeni. Ubuhle nje babanye amazwe ahlukile lakithi, ngoba ngiyabona ukuthi wathi uyabheka ma uneplan yokuthi la uyenze imali kwamanye amazwe uyakhona ukuyenza uzisebenze la wenze something engakunikeza imali, uyabona.
Ye lapha silo babuthuma, ubabuthuma uyakhuluma lapho uthi kumele abantu bebambisane. Nxa ukuthi kunje lingachothozi ilizwe lenu ungathini ngakhonokho?
Ubabuthuma lapho ngimthayela ihlombe, ukhuluma kahle impela, singachothozi ilizwe silikhulume kahle ukuthi mhlawumbe lihlume. But sabe sikhuluma phela ngani, nanti phela vele babuthuma asichazele ukuthi sikhulume ngani okuhle okukhona emsakazeni izweni. Ngoba phela ngithi ukuthi into ukhulume ngayo kahle kubana kukhona okubambekayo. Ungathi uyabheka manje sesikhuluma iqiniso la, ubabuthuma nje uyakwazi abantu eZimbabwe abaningi sebephila ukuyadinga igolide. Manje ungathi uyadinga igolide sokulabantu abathanga amashurugwe abajika babulala abantu.
Yes, sibona kulo baba lapha ecingweni, wathi sizothi silobani mfowethu. Kunjani ecingweni kona?
Ukhuluma no Kiston le. Isimo asimanga kahle kule ndawo ngoba thina abanye singababalisi. So uthola ukuthi thina njengami bengise eGold eTransfer. So uma sisiza ngapha sizama ukuthi sithenga lapho ngani kunamadlelo ohlaza, sithola lana nakho uthola bebe kusystem zesayizi vele bamisiwe abanye ngoba kunzima isimo uhulumende nalana ukufake abantu.
Wathi sithathe ubaba umsunduzwa Ndlovu
la engkhona eSouth Africa neGoli hayi imsebenzi ujuba kayisele isingi yalaba vele abavela bayithola kudala okhona lokho okutholileyo uyancengisa ukhiphe lokho okhipha uthumele abantwana ekhaya.
Labo ngabanye babantu abakhulumelo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxene. Ikansili yedolobho lakoBulawayo idinga abangayiphathisa ukuze iphange ilungise inkundla yeBarber Fields ukuze ivunyelwe ukuba ingadlalelwa imidlalo eqoqwa ngabenhlanganiso yeConfederation of African Football. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokwamukela imigodla yesamende elikhulu abayiphiwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yePremier Soccer League njalo engusomabhizimisi uBitley Musa Kwasira okhokhela ugatsha lweHousing and Community Services uDictor Khumalo uthe umsebenzi wokulungisisa inkundla yeBarber Fields ungaphusha masinyane nxa bengathola usekelo oluvela kulabo abayenelisayo.
Umsebenzi vele usoqalile, umsebenzi uqale kudala okade kusihlupha singaqhubeki ngesiqubu esikhulu ukuthi imali yona ngokwayo besisilela yikho sihlabe lomkhosi ukuthi abangasincedisa bebuye phambili besincedise esikubongayo njengecompany le esibuyile yasincedisa nxa singazuza ama stakeholders eyenza njengali company kuzenza lomsebenzi wethu siwenze masinyane ukwenzela ukuthi sithi meet ama requirements ecaf as quickly as possible.
Phezu kwezamende ezilikhulu kwasira labangani bakhe baphinde bapha iCouncil yakoBulawayo isiqandisi ifridge phela esizafakwa ekamelweni elisetshenziswa yilaba abahlola ukuba abadlali kabasebenzisi izidakamizwa lokunye okungavunyelwayo. iCouncil yedolobho lakoBulawayo iphinde yathola njalo izigidi ezilitshumi lantathu zivela kuhulumende okuyimali okumele isetshenziswe ekulungiseni inkundla yeBarber Fields. Ukhumalo uthe balivele sebehle bakhulumisana lalabo abathengisa lokho okuzadingakala uba inkundla ilungiswe njalo balinde ukuba imali le evele kuhulumende ingangena ebhanga labo bahle babhadale baphiwe leyo mpahla abayifunayo. Abanye njalo abasukumele phezulu ngemva kokuzwa umkhosi obuhlatshwa ngabe-BCC ngabe-College ye-Herentals bona abathe bazalungisisa amakamelo okugqokela khona abadlali kanye lekamelo lalabo ababona ngokuvikelwa kokusetshenziswa kwezidakamizwa. Obemele leli kolishi uMduduzi Ndlovu ukuthi bakubone kufanele ukuba bancedise njengendlela yokubonga usekelo abaluthola emphakathini.
Sibone kufanele ukuba sidonate silungise ama-toilets eBarber Fields Stadium emagumeni kuyindlela yokubisela imali esithatha ebazalini njengoba si-operator silapha koBulawayo. Sibone ukuthi ithimu yelizwe ubele kubonakala idlalela phandle akufanelanga kuze lisibebuye koBulawayo.
Inhlanganiso ye-CAFIPE inhlanganiso yeZimbabwe Football Association noluhlu lwezinto okumele zilungisiswe leBarber Fields. Lezi zinto ngezigoqela isimo senkundla ngokwaso lapho kuthiwa utshani kumele kuhlale kuluhlaza joko, ikanti lamasango kumele kube ngamasango akhupheka lula njalo engawohloko lwe-aluminium. Kumele kungezelelwe izambuzi emakamelweni okugqokela khona abadlali kuphinde kufakwe lamatafula umuntu alala khona nxa bemcova-cova i-massage table. Okunye njalo kuthiwa kumele kube kubhalwe kukhanya kuhle izaziso ezincedisa ukuba abantu babekwazi ukuba baqonde ngaphi. Konke lokhu abekhansili yedolobho lakoBulawayo bathi izinto abalakho ukuzenza ngesikhathi esifitshane kuthi ukufakwa kwezihlalo enkundleni yonke kuza kwenziwa ngokuhamba kwesikhathi. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngupraxitis Jeremiah olivalelisayo. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.